So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 30 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Elinye icele lebandla le-CCC lithi amalunga alo angedlula ikhulu abotshiwe lamhla eGweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi umboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe.
Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe ke uhulumende omutsha sizame ukuxhumana laye lo uyabe sengumphathi ntambo wezangaphakathi.
Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola lika 9 o'clock lamuhla ngemva kokuvumelana lebandla le-DA lamanye ekwabiweni kwalezi zikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Kwezemidlalo lamhla sixoxa lomdlali wenguqu wake waba lodumo uLawrence Phiri owayedlalela iBoso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elinye icele lebandla le-CCC lithi amalunga alo engedlula ikhulu abotshiwe lamhla eGweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi umboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe. Bathathelwa imota zabo bavalelwa esitokisini njalo amagqwetha asazama ukudingisisa ukuthi betheswa cala bani. UMoyi wayelilunga laleli bandla obikwa wabulawa ngamapholisa ngomnyaka ka-2022. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli saleli cele le-CCC.
Amapholisa athethe abantu abaningi kakhulu kathesi ama-100 abantu babotshiwe babanjiwe baseGweru nezimota zabo konke zisemapholiseni kwamanje afika kwasebapholisa nafuna ukubavalela kumbe afuna ukwenzani. Kodwa esingakukhuluma ukuthi lokhu kutshengisa ukwethuka okukhulu uhulumende kamnanga ozaziyo ukuthi vele yena ngamanga kuhle endaweni zokusekelwa kwezulu weZimbabwe njalo abantu bafuna ukutshengisela-ke ukukhonona kwabo ngendaba ezenzakalayo elizweni ngaphambi kohlelo lwe-SADC kumele libuye eZimbabwe besithi bona hayi lapho u-SADC ngeke ibuye eZimbabwe umnyangaso engalinisisanga indaba zokhetho ezingahamba kahle.
Kodwa isizathu sokubotshwa kwalaba lingabe lisiphiwe yini?
Asikazuthi amapholisa abethela cala lani ngathi kumele liwe amagqwetha esegijimile asekhona asemile bazabe ukuthi updatha ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke esikwaziyo ukuthi akunasizathu esibambekayo kumbe isizathu esemqotho esingabe sikhona. Injongo yombuthelo wabantu yelamhlanje bengizikhumbula-ke iqhawe netho labulawa ngabantu bezaliphihle ekhwekhwe ngo-2022 sisiya kuma-by-elections emboneni yinde bekune memorial service ngathi memorial program nje ekhaya lapha de kumele kufakeke ilitshe ethuneni lakhe namhlanje. Kodwa amapholisa abengafuni ukuthi uhlelo lolu luye phambili mhlawumbe kuzigcizelela nje ukuthi lolu hlelo belungasibe uhlelo lukaZulu beluluhlelo lwendlovu lusenzela ekhaya emzini wakomboneni. Ngalokho amapholisa abangela mvumo yokuthi abambe abantu ababophi esenza kulokhu abakwenzayo.
Akhona amanye amalunga yenu asezandleni zamapholisa kathesi asesitokisini, wona kuyini elikukhangeleleyo ngawo?
Sikhangelele ukuthi laba abantu bakhulule umnumzana uSenator Thimba nabanye bakhe ababuthwayo mhlaka-16 June ukuthi bakhulule ngoba abalacala abalethayo bebezibuthanele ngabemzini kababa uThimba bezikholisela nje belandelela ilanga lika-June 16 Day of the African Child eliyilanga-ke esili-celebrate every year. Ngalokho-ke asikwazi amapholisa laba bantu babagcileleni esidokisini. Konke lokho kwenzakalayo kubotshwa kwabantu esibubodwa laba babotshiwe abaseGweru abanye babotshiwe lapha eHarare abanye bababotshwa endaweni ezijiyeleyo emhlanganweni ethiyaliswa ukwenzakala elizweni lonke jikelele. Kwenziwa isizathu isikhathi sokuthuka sokuthi esingakhiphiwa ipanic yokuthi bayakwazi ukuthi abantu ababafuni bahlezi ezikhundleni enkasi.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele e-CCC ebesixoxa la ecingweni eseHarare. Kusenjalo amalunga amahlanu awebandla elikhokhelwa ngumnumzana Job Sikhala ele-National Democratic Working Group akhululwe lamhla ngemva kokubhadala imali engamadola angamashumi amathathu munye ngamunye, kutsho iziphathamandla zaleli bandla. Amapholisa athi abophe abahlanu laba eHarare ngoba bedibene emhlanganweni ngenjongo yokudala amacala.
Kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola elilandelayo elika 9 o'clock lamuhla ngemva kokuvumelana lebandla le-Democratic Alliance lamanye ekwabiweni kwalezi izikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Lokhu kulandela umhlangano womongameli Ramaphosa oqhube lomnumzana John Steenhuisen okhokhela ibandla le-DA. Sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi bazaxoxisana lebandla elizakhokhela ugatsha lokwenzakala elizweni ukuze kucutshungulwe izikhalazo zabo njengabokuza abavela eZimbabwe.
Kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene. Siyananzelela ukuthi thina kwasithatha isikhathi eside ngemva kokuthi kusayinwe isivumelwano phakathi kwamabandla asephalamente othiwa i-Global Political Agreement mhlaka 15 September 2008. I-cabinet yaze yaba khona ngo-February 2009, kodwa ngemva kwamaviki amabili umongameli egcotshiwe seku-announcewa i-cabinet. Yinto enhle abantu abayilindeleyo, ikakhulu labantu thina esibuya kwamanye amazwe ngoba singaphansi komphathi ntambo wezangaphakathi. Umbuzo lokhu khona ukuthi kambe ngubani ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, ngoba abantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe ozangena uzaba lobudlelwano obuhle labantu ababuya ngaphandle.
Likhangelela ukuthi ugatsha lukahulumende lona lolo lomqoko lubona ngokwenzakala ekhaya lungakuliphi bandla?
Sibone inkulumo kumbe sithi nabemaphephandaba bathi bona ugatsha lwezangaphakathi luphiwe i-Democratic Alliance. Esicabanga ukuthi omunye wabo welunga le-Democratic Alliance nguye ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, kusho ukuthi solusuka ku-African National Congress. Esethi ukhangelele kakhulu yokuthi kuyini i-Democratic Alliance yayikutsho ngesikhathi siya ekhethweni ngabantu babuya phandle. Njalo siyanenzelela ukuthi umthetho omutsha okhangelele kwezangaphakathi kumbe ukhangelelwe ukuhamba i-migration usuke ku-policy conference ye-African National Congress. Esingakwaziwe ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi uzaba lawo amandla yini ukuthi awuguqule lowo mthetho abesebuya lo mthetho ovela kubandla le-Democratic Alliance. Nxa ezabuya lo mthetho ovela ku-Democratic Alliance, sibona kuzaba ngcono ngenkulumo ababezikhuluma besithi kakhulu labo abaphethe amaZimbabwe exemption permits kumele baphiwe lokho kuthiwa ngama-permanent residence. Asikwazi ukuthi kwakuyikukhankasa kuphela njengoba sebengena uhulumende nxa bezaphiwa lezo sikhundla ukuthi bazoqhubeka besitsho njalo yini. Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe, ngakuqeda ukumenyezelwa-ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana naye lo uyabe sengumphathi ntambo wezangaphakathi.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abahlali beFrance baqalisile ukuvotela amalunga edale lephalamende lamhla kuhlandla lakuqala lokhetho lapho okunganqoba khona amabandla alobandlululo selokhu kwedlula isikhathi lapho okwakuhlukuluzwa khona abantu ngenxa yokholo kumbe uhlanga lwabo, iNazi area, kubika abentathu ezizindaba be-AP. inhloko kahulumende we-Israel uBenjamin Netanyahu uthi uzaqhubeka esilwa leqembu leHamas eGaza aze anqobe kukhululwe labo ababotshwe yiHamas. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Untando ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu esePlumtree eMathabeleland South.
Ijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalabo abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship ngoba ungananzelela competition yangkhona hayi inzima sibili ama applications abe maningi jaluthi uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangincedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks zeMandela Washington Fellowship seziphelile ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono ngoba ngibuye lapha ngilama skills ami engilawo kodwa njengoba abadala besitsho bethu kufunda kupheli ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina nginguNtanga oyenza into ezimbili. Ngiyenza owe good governance le human rights lapho sifundisa ontanga ngeconstitution yeZimbabwe ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo nokuqhakathika kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe manyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume nge-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi babengakwazi ukuthi kumele ngithathe nyathelo bani mangivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha lalapha. Okunye njalo ngiyenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS. Ngokuthi bengasebenzisa njani, kumbe bengathola njani ama-PrEP methods lawa akhona eZimbabwe. Ngoba ungananzelela besile oral PrEP isikhathi sonke, kodwa sokule dapivirine ring, le-injection. Esifisa ukuthi ngabe abontanga yindlela abasebenzisayo ukuze beyenqabele ukuthola igcikwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ubukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo osofike kilo njalo yiwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngaziyenzela i-human resources management njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela ngisebenza lapha lalapha ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokho kuba lithuwa elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akula nto eziningi ezingakuthola makuyukuthi utshona ubhizi. Kathesi masikhangele izinto zabo drug abuse lani kuyakukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubhizi uthola into yokuyenza. Engingakwa advise ukuthi ontanga lonke utshintsho luqala kithi, yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona iproblem ecommunityini yakho, kumele kube nguwe osukumela phezulu uncedise kumbe uyenze. Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha, kodwa ngibonga ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko
wethu,
sigcina namasiko wethu,
usenziwe manje.
Usigaba samasiko lokuphila kwabantu suku zonke namhla sixoxa lomnumzana Holman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo uba yinkosi kaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo, injani impilo khona ngapho ke eJohannesburg? Ye, akusitsheleke ukuthi lenzani kulezi nsuku khona ngapho nxa sikhangela inhlelo zikaZulu.
Abantu bakithi bayaboshwa, bayahlukunyezwa kakhulu. Yikho ke hayi vele sithembe nje ukuthi uZulu asikhulumele, kodwa laye basalinda ukuthi kumiswe icabinet kwazi ukuthi uminister womafezo uyabe sengubani bese bengetha.
Kahle kahle singathi lina kuyini elikwenzayo khonapho xa ungasitshela ngokuthi le?
Sinemihlangano namaphoyisa, sinemihlangano nabo abantu be-Home Affairs, sinemihlangano labantu be-NPA, National Prosecuting Authority, ngenxa yokuthi uma abantu abanye abantu bayareportwa mhlonishwa abagangayo bese bekhululwa. Manje sikhulumisana le-NPA ukuthi kanti bakhulula abantu kanjani umuntu vele oluhlupho emphakathini. So yikho nje sihlangana ama-stakeholders wonke lawo ukuthi sikhulumisane singenze njani, ngoba kule zinto ezihluphayo lapha mhlonishwa abantwana bakithi kusuka kube le-gender based violence. Ukhona umfana okwafone so ngampela ethi namhlanje nxala umntwana ngingambulalanga mina nza kuyejele. Manje ulamula njani ungumuntu kodwa la? Yilokho sisebenzisana namapholisa le-NPA le-Home Affairs ukubona ukuthi abantu bakithi labo baziphatha kahle, ngoba hey, khona abantu abahluphayo bakithi babo.
Ye, bona abantu bathini nxa likwenza khonokho, njalo bayakuthakazelela yini ngokubona kwabo?
Bayakuthakazelela mhlonishwa. Besike nge-16 June nje besile men's fellowship, i-men meeting lamajaha. Sixoxa nje khonokho ukuthi bakithi ake sizihloniphenini ukuze sihlonitshwe. Nge-Saturday ledluleyo besilenye futhi i-meeting yabantu besilisa ukuzama nje ukufundisa ukuthi akasikwazi ukuziphatha kahle. Ye, okunye nje mhlonishwa khonokho ukuklina nje, ukuklina i-Hillbro lokho sibhizi ngakho, ngoba sifuna ukuthi sifundise abantu bakithi ukuthi babe ngama-responsible citizens, baziphathe kahle bengabantu. Ngoba lapha babasekuhambeni, asingathi ngoba sihambile bese siziphathwa kwabantu abanganiki abakhuliswa ngemakhaya alungileyo.
Ye, khuluma labo khonapho-ke ngamapusha.
Siyazama, sifonelwa njalo nje ukuthi liyabotshwa uma lidrayive ama-Uber enu, liyabotshwa uma livele ema-restaurant. Sile mihlangano namapholisa njalo nje inyanga wena luJulayi mhlaka-9 lomhlangano lamapholisa, le-MPA, le-Home Affairs, le-JMPD, sizama ukuncenga ukuthi abasibekezelele, ngoba ekhaya sisuswe lohlupho, bangabuyi lapha labo babuye basihlukumeze. Siyancenga bakithi ngoba sihambile, siyazi abantu bakithi abaningi vele abalawa amaphepha.
Namhla kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo ungadinelwa kusasa. Olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilani
abadala
Waya utshela bathi salulandela
luyalandela uhlelo lwezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje. Ngiyathemba ukuba libe leviki elihle. Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokulingwa lokulingeka esikwenzayo sihamba kulimpilo lapha emhlabeni. Ngizafisa ukuba sibale kuLuka chapter ka 4 iverse nga 1-2. Ithi yona uJesu egcwele umoya oyingcwele wasuka evela eJordani wasekhokhelwa ngumoya wamusa enkangala lapho alingwa khona nguSathane okwensuku ezingamathumi amane. Kadlanga lutho ngalezo nsuku, ekupheleni kwazo wayeselambile. Ngiyafisa ukuba sinanzelele izinto ezithize. Okokuqala ukuba nxa sihamba lapha emhlabeni sizahlangana lokulingwa nguSathane entweni ezehlukeneyo. Ngakho into eqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi uzasilinga, isilingo silanda wonke umuntu. Ikanti nangu uJesu owayenguNkulunkulu elingwa laye nguSathane. So kutshengisela ukuthi wonke umuntu uzalingwa. Akula kuza ukuthi hayi maybe lo ngumfundisi kumbe lo ukhule kwedlula abanye kumbe lo nguyongcwele ngcwele. Wonke umuntu uyafika esikhathini lapho athola khona izilingo kumbe ukulingwa nguSathane. Okokuqala asiseni ukuthi ukulinga khona vele kuvela ngapi. Siyananzelela lapho ukuthi umuntu olinga abantu nguye uSathane. UNkulunkulu uyakuvumela ukuthi kwenzakale, kodwa okwenzayo lowo msebenzi nguye uSathane, ngoba iBhayibheli lithi vele yena uSathane nguye olanda abantu ebanika imlando. Siyabona ukuba uJesu lapha wamlinga ngento efunwa yinyama yakhe. Inyama ilezinto ezithakazelayo eyabizifuna. Ikanti thina akumelanga sibuswe yinyama, ngoba thina singumoya ohlala phakathi kwenyama. Ilizwi lenkosi lithi lona kwabaseRoma chapter ka 8 kumele thina sikhokhelwe ngumoya, ngoba laba abakhokhelwa ngumoya engcwele yibo abantwana bakaNkulunkulu. Ngakho uSathane uyabe silinga ngezinto esizifisayo, ngezinto esizifunayo. Nxa sikhangele lapho uJesu siyananzelela ukuba walingwa ngendlala. Indlala iba into ebuhlungu kakhulu nxa umuntu ephakathi kwayo. Inyama yakho iyabe isifuna ukuthi udle ukuze umphefumulo uhlale kakuhle. Ngakho-ke uSathane usilinga ngakhonokhu. Okokuqala, izinto eziyabe zidingayo umzimba wethu ukuthi sibe lazo uba yiso isilingo esikhulu kakhulu. Kungayisithi ukuthi kuyisono ukuba lakho khonokho, kodwa uyabe silinga ukuthi senze sedlule amalawulo ngento yonaleyo esiyabe siyifisa, kumbe sikwenze ngendlela engayisiyo eletha udumo kuNkulunkulu. Ngakho siyabona ukuthi walinga uJesu ngendlala. Okwesibili, siyabona njalo ukuba ulinga uJesu ngelizwi likaNkulunkulu. Uyaphendulela ilizwi likaNkulunkulu alenze litsho izinto ezingayisizo lezo ilizwi likaNkulunkulu eliyabe lizitsho. Yikho lapho okubakhona ukuduhliswa kwabantu. Siyabona lapho uSathane uyabe ekhuluma ngombhalo, kodwa umbhalo lowo awuphendulise ube yindlela engayisiyo yona, ube yindlela eletha ukuzigqaja phakathi kwethu. Kungayisiyo indlela ilizwi likaNkulunkulu omele lisebenze ngalo. Sengigqiba udaba lwethu, ngifuna sinanzelele ukuba ukulingwa njalo lokuthi sithole sifike phakathi kwesikhathi sokuba uSathane asilinge sizalanda wonke umuntu. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi wenzani wena ngakho khonokho, asithandazenini. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza uqinise abazalwane bonke abalaleleyo bekwanisa ukuliswa lokunqoba ukulingwa nguSathane. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba sizoba nempilo yokunqoba isono noSathane ngegama likaJesu. Asihlanganeni bazalwane ngeviki elilandelayo. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli. Kwezemidlalo lamuhla uEzwachisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo uLawrence Phiri. Yena odlala waqeqesha njalo waba ngumphathi weqembu leHighlanders engakayi kweleBotswana. UEzwa uqala ngokusethulela impumela yamidlalo yalamuhla kuyona le iviki.
Iqembu lesizwe lama Warriors liphezulu kwengalane yemklomelo yesibaya sika Group B emdlalweni ye CONCACAF Cup edlalela eSouth Africa. Iqembu leli lenqoba eComoros 1-0 kukanti namhlanje emini linqobe eZambia 2-0. Selingenile kusibanga sesibili salumncintiswano lanxa lingakadlali umdlalo walo wokugcina leKenya kulesi sibaya. Emdlalweni ye Premier Soccer League eZimbabwe izolo ingezi Platinum 3, Cape United 2, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Simba Bora 1, ZBC Caripa 0, Yata 2, Highlanders 0, Namhlanje, Dynamos 1, Green Fuel 0, Wange 2, Bigita 2, Tel 1 1, Platinum 1, Chequered Pirates 1, Arnold Movers 0, Chicken Inn 0, Herentals 0, Kunzima Kuphoso. Kuzenjalo kuhlandla lethu lapho esixoxa labasaziwayo kwezemidlalo lamhlanje silo Lawrence Lofty Phiri wakhathaza kakhulu kwezenguqu ngesikhathi sakhe uqembu le Highlanders asizweni imbali yakhe ngamafitshane.
Ngizalelwe khonapha kobulawayo ngikhulele emzinikazi ibhora ngaqalisa ngiyabona ngize 13 years I think me one of those okuthiwa ngama first players abayi development ye Highlanders 13 ngakhuliswa ke khonapha ku-Highlanders phansi kwabo Edward Dzosa kaZindlovu until ngaze ngathola ichance yokudlala kulokuzeni ku-senior team ngaba ngu-goalkeeper ngadlala amanye ama-positions athize.
Uphiri uthi edlalela iqembu leBhoso wezwa ubuhlungu obukhulu abanye bezama ukusebenzisa imali yokubhidliza iqembu lakhe.
Bazama ukudilize i-Highlanders kufunywe i-Olympics sasala singu-5 kuyimi uMajuta uJosani uMalutimond uDouglas Mloyi and then bangikhetha ukuthi ngibe ngi-player coach ngaqalisa nje khonapho kuba ngu-coach but eventually uGumede sabuya ngasesiba ngu-manager coach sometime ngayekela ngo-93 kwakuyindlela yokudiliza Highlanders. It was really more political than anything. Kwakuyindlela yokudiliza Highlanders banikwa sibili imali I think asikwazi ukuthi yayivela ngakho.
Ibhola lalidlalwa yini ngesikhathi senu lalinjani njalo kukhona yini umdlalo wayekukhathaza enkundleni lidlala Lofty?
Thina sidlala ibhola phela sasilithanda sasingadlaleli lutho except ukuthi
siyalithanda ibheji.
Ya, ukuthanda ibheji, commitment. Owathi simbonakala isuku lama many other interventions lokuze ipheks izimali kumbe and so on but ngesikhathi sethu thina wawusithi udlala with a commitment ukuthi udlalela iclub yakho. Iplayer engathi mina eyake yandithwalisa nzima sibili yaphosa yamfaka abantu kuthiwa ngu-Bernard Dzingane kodwa nje liyazi ukuthi ama-wingers ba-fast and ukuba-tracker down ungaba-tackler bawuchiya. Yes, we have to be cool, we lose one. Down a corner, we was like out of the game.
Inengi labalandeli beBhoso likhala ngokuthi kungani ungangeni kule qembu uphathe kungaba kukuboard kumbe kuexecutive.
Engxenye kubangwa ukuthi ngo-93 ngake ngaphuma ngayahlala eBotswana for about 25 years. Ngathi sengiphenduka a couple of years ago. Hayi, ngakuyi ukuthi babona ngani ngingaba luncedo.
Ngiyime Studio 7 igama namu Ezra Chisa Sibanda.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Siyabonga Ezra, singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Elinye icele le-CCC lithi amalunga alo angedlula ikhulu abotshiwe lamhla igweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi uMboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe bathathelwa imota zabo bavalelwa esitokisini njalo amagqwetha asazama ukudingisisa ukuthi betheswa cala bani. UMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola elilandelayo lika-9 o'clock lamhla ngemva kokuvumelana lebandla le-DA lamanye ekwabiweni kwalezi izikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.